Endabeni zethu lamhlanje ababalisi batshengisela emgwaqweni bekhonona ngeholo eliphansi. Ibandla le-Transform Zimbabwe lithi ibandla le-MDCT kumele lingafaki abantu abazancintisa kukhetho oluzayo endaweni abazithola ngaphansi komanyano we-MDC Alliance. Ibandla le-ZAPU lithi ngamanga akhulunywa ngumnumzana Robert Mugabe othi yibo ababangela umbhuqazwe we-Gugulahundi. Uhulumende uthi uzaqhatsha amadokotela akubutho ukuthi asebenze empilo hospital lezinye izibhedlela lapho okulamadokotela akhalala khona umsebenzi. Abethwazana abazancintisa kukhetho oluzayo bakhuthazwa ukuthi bakhankasele ukunceda amankazana abhekane lenhlupho ezijiyeneyo. Sizahlolisisa ezomnotho ngesikhathi ilizwe leZimbabwe lisithi sokulabantu bakwamanye amazwe abafuna ukuvula amabhizimusi kweleZimbabwe. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabatsha olwe-Reconnection sixoxa ngabasakhulayo abafuna ukuncintisa kukhetho oluzayo. Thumelani imilayezelo ku-WhatsApp kunombolo yesithi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenje yokuzibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa ilezi ndaba lezinye kuku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 9:09 AM 4930-15580 la ku 6080 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp la ku Facebook ku VOA Ndebele.